Induna Nhlanhla Mangwe Ndiweni wethule la mazwi emhlanganweni awenze lentatheli izindaba eRoyal Hotel Press Club kobulawayo.
Sizwile nje ngamahungahunga ukuthi hayi kulo mhlanganiso nje phezu kwevikileyo abantu bephuma esilathi bethithi hayi khuphanile i-sanctions kithi thina amakhosi into le siyibambile. Mina ngithi hayi lingaphungi udonswa nje ngamakhanda.
Wengeze ethi izijeziso zomnotho ezetheswa iziphathamandla zebandla lezanu-PF labanye abadlelana lalo zingesulwa.
Izijeziso lezi zingakhutshwa kuziphathamandla. Indaba ye-sanctions leyo, izizwe eziningi zazithi hayi maZimbabwe sifuna ukulisiza. Uhulumende wena awusebenzi kahle, alilamandla lamalungelo aqondileyo. Yikho ke sifuna ukujezisa iziphathamandla ukuthi ziqonde okuthiwa ngesilungu ama-reforms.
Isikhulumi sebandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa, umnumzana Steven Chiroza, usekela uNdiweni.
Uchifu usephumile emgwaqweni wezinduna eziqamba amanga ezisekela iZANU-PF zilethe udlakela emizini. Uchifu Ndiweni, hayi ngakho kulokho ukhuluma iqiniso njengoba.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Bekithemba Nyoni uthi lanxa kumqotho okukhulunywa nguNdiweni okwamanje okudingakalayo yikubambana kwamabandla wonke ezombusazwe elizweni.
Ilizwekele lalunga ngokuthi singathi uChief Ndiweni uthi umnangava ephume ngoba siyekuhle ukubusa futhi iZANU le-MDC namanye amaphathi bekhulumisane bebambane ukuthi ilizwe liyephambili.
Unkosazana sisasenkosi Gumede, esinye njalo isakhamuzi sakobulawayo, uthi langa engaphuma umnangagwa inhlupho ezibhekane lelizwe azisoze ziphele.
Ngesikhathi sabo sisabuswa ngaboros labasilwane, ama-sanctions were there. Izinobe is only that ibuswa ngabantu abagridi. So even if we decide to change yena sintshintshe, umuntu esizamfaka we do the same thing, kathe mphongukuthi ngikhona uChamisa lo ED, they just unite bafixe izinto.
Ngolwesihlanu kuyona le iviki ilizwe lizaba lekhefu ukuze abantu bathole ithuba lokutshengisela bekhuthaza ukwethulwa kwezijeziso zenotho ezethesa iziphathamandla zeZANU-PF ngamazwe athuthukileyo ehlola umbuso oseZimbabwe wocuku ongalandeli intando kaZulu. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.